ezindabeni zethu lamhlanje. Abantu abahlala eKhilani, Gozimine, leCabasha squatter camps, bathi bayalisa ukubhalisa amagama abo kugwalo lokuvota. Amabandla aphikisayo athi aluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokubhalisa amagama abantu kugwalo lokuvota. Amapolisa avimba amalunga ebandla lomthwakazi Republic Party ukuthi atshengisele esidaladini esolumnumzane Eddie Cross, wathi akumelanga amaNdebele amanyane kwezombusazwe. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezitshiyeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikizwe imvuzo kuhlelo lweBiper Awards kweleBhilitane. Lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esangena kwezemfundo kweleMelika ngendlela engahluphiyo. Umnumzana Raila Odinga uphuma kukhetho lukamongameli kweleKenya esithi kalusozwe luphathwe ngemfanelo. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngokubhalisa amagama abantu kugwalo lokuvota. Izavuma na iZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyebhalisa abantu emazweni anjenge-South Africa? Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.